hayi hayi onye kasiyekele nokudlala singakafiki kuzo izifundo zabantwana vele bangaka abantu abasabukela khona ukuthiwa iZTV sengitshoza ziziphatha amandla zako uhulumende siyazi sihlala lazo ziphakathi kwabantu kubonakala ngamadishi phezulu okuyikuthi vele labo nxa bangabukela engxenye okunye okuthize kuyabe kuvele kuqondane labo kodwa lokho kodwa kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini umabonakude ngibona ngathi yikudlala ngangikwazi-ke ukuthi bangaki abantwana abazaba le nhlanhla yokuthi bahlangane lawo iningi labantu kuyazi ukuthi bahlala emakhaya emakhaya-ke kwezinye indawo sengitshiwo kona umsakazi weradio kawubabi pho ithelevishini-ke mina ngibona ngathi uhulumende umbe yena lowo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi iZimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuchitha isikhathi enxa phakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi baqeqetsha lokho kukamabonakude hayi ingane wane nje isizo zikaamukela kakulalutho kuzabaphathisa njani nxa phakathi kwabantwana bangamathumi amathathu amane amahlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakhona kuyabe kusizani khona lokhu laba ababalisi bona laba abathiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uze babone ukuthi abantwana bafunda okuya ngabi eqinisweni ngakusebenzi nanko amagetsi siqedeke insuku ezimbili kungelacwayizi kungelalutho pho-ke nxa sekufundwa amagetsi lawo njengoba la engathenjwa ayadula aziyelala abantu vele sebeziphekela ngenkuni hhayi akusebenzi sadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole
uhulumende okumele akuqalise yikuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sisuthise wonke umuntu kathesi abazali abanye balakuthi bancedise abantwa babo labanye abantu abangaba babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebetshayisile kakuhlalwe phansi kuvunyelwane ngoba imfundo iyathengwa ukubhadala i-school fees ukuthenga imfundo xa kuyinto ethengwayo abantu kabenelisi ukuyithenga imfundo leyo ingabe kungaphi leyo esuthisa abantu babo ngoba nguhulumende akutho ukuthi khona impendulo zenkinga zonke zikuye impendulo zisebantwini abanikazi bendaba abanikazi belizwe.